kulezinsuku siku 16 days of activism against gender-based violence. Udlakela lodlane kwezepolitiki. Ikhangelele ukuthi omama phatheke or sibe lathi kupolitiki. Kodwa into esaba omama i-violence. Udlame udlakela ukutshaywa kwabomama ukufoselwa kwentweni zepolitiki. Ngingakhuluma ngani kathesi engengaba lokutshaywa ensiza kwezepolitiki ngisenza inkankaso ngitshaywe ngilabanye omama kathi silungiselela i-by-election kathi khona ku-ward 4 sibone sizenzela okuphakathi komthetho okusemthethweni infact silungiselela umhlaka 22 October.
Labantu abangomama baphatheka belitshaywa.
Ngibona kuyinto ebuhlungu kakhulu njalo edanisayo. Sikhangelele ukuthi thina njengabomama yithi esizayenza into ehlukileyo, umehluko njengabantu aba umama yithi esakhayo, and njalo sifuna ukuthi iZimbabwe ibe iZimbabwe engcono. Kodwa thina njengabomama sembona njengoba ngike ngatsho ukuthi kwakulabomama ababili ababekhona labo betshaya, kulabo baba abangu-2 labo bengitshaya. So ngibona kusibise la emuva. Thina kumele sibe yithi esenza into ehlukeneyo, singabi lathi esitshayayo. So sesibona ingani yikho okumele kwenzakale kupolitics, kanti hatshi yithi esimele sitshintshe umumo okhona eZimbabwe.
Lina njengabantu abaphatheke kwezombusazwe lithini, liyakhankasa yini ukubona ukuthi lokhu akuqhubekeli phambili kwele Zimbabwe?
Ye, siyakhankasa, siyazama ukuthi khona laba abakhulayo bengalandeli ngokuthi umntwana uyenza lokho akubonayo, ufunda a child learns what they love. So umntwana uyenza khonokho akufundayo. Yithi esikhona kathesi kupolitics esimele sikhangele ukuthi sifundisa abantwa bethu omama abatsha ababuyayo nabomama abafuna ukungena kupolitics, yithi esimele sikhangele ukuthi bangenzi khonokho okubi. Manje kathesi sibona kwenzakala omama betshaywa, njalo abanye bejoyina ukutshaya khonokho. Ngibona ngani sesibuyele emuva kakhulu.
Manje kwenziweni emhlonitshwa lapha ukuthi udlame olukhona oluqondiswe kubantu abesifazana?
Ngibona ingani kuqakathekile, angazi ukuthi abangasinceda kathesi ngabama abana NGO abangasihlanganisa njengabomama ukuthi sibone ukuthi singamaZimbabweans first, ngabantu sizizalwane zeZimbabwe, njalo umlando ukithi abahlali beZimbabwe ukuthi sikulungise lokhu. Singalandela okwama-politics lokhu ukuthi umuntu uyatshaywa, kuyini esikulungisayo?